Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 3 Nhlangula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ukudonselana amandla kubandla le National People's Party elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo kuthiya leli bandla liqega.
But okuliqiniso yikuthi sahlala ama groups omabili sakhuluma nawo for 14 hours and kwavunyelwana ukuthi hayi akulungiswe abantu abangu 6 abazalungisa into yabo kunawayo.
Lamhla kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa ngomkhosi wokubukisa izamasiko ozenzelwa eLower Gweru ngeziviki ezayo.
Siyasisebenza iLower Gweru Heritage and Development Association sibambane namanye ama-associations kodwa kuyinto esithungamela kakhulu ngoba inhlelo zethu zikhangelele ukuthuthukisa uzulu wonke weLower Gweru.
Okuhlelo lwethu lwabesifazane lamhlanje sixoxa lomnumzana Zipho Ndebele wenhlanganiso enkundleni Padare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukudonselana amandla kubandla le National People's Party elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo sekuchiye leli bandla lixega esigabeni lesi. Kubikwa kulamaxuku amabili elinye lisekela owancintisa ukuba ngumsekeli kamongameli umnumzana Cuthbert Ncube wanqotshwa lelikalo owanqobayo umnumzana Sam Siphephankomo. Lokho sekubangele ukuthi kusungulwe ikomiti ezazama ukukhumisana umlotha. Sikhulume lomnumzana Nkomo saqala ukumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi kulamaxuku adonselana amandla kobulawayo.
Well, yes, kuliqiniso. Kulababili kwacelwa mina lo ambassador Mfundo ralo lo national chairman uMavaire ukuthi sikhangele njengoba kobulawayo. Ya, lokho kuliqiniso.
Kuliqiniso njalo na ukubana la thilina kudissolve i-committee yakobulawayo.
Angazi kumbe ulokhuza uMethuseli Moyo uspokesperson likhukela khuluma la yini. But okuliqiniso yikuthi sahlala ama groups omabili sakhuluma nawo for 14 hours and kwavunyelwana ukuthi hayi akulungiswe abantu abangu 6 abazalungisa into yabo kunawayo baphume lamabizo abantu bonke kufanele kuphunywe labo. So lokho yikho esikukhangeleyo ukuthi kwenzakale ngayi action yona leyo nayo eyasayinwa ngabantu bonke ababekhona from both sides khomba ukuthi dissolve angikwazi thina silisebenzisa ngalelo bani but i-action ngesikhiwa speak louder than words.
Lingasitshela ukuthi kahle okuhluphayo kuyini?
Well, Chris, abantu laba basitshela from both sides ukuhluphana kwabo. So ke sasesivumelana nabo ukuthi hayi singabantu banye asikhohlweni okubekuhlupha asiqaliseni kabutsha silungise into le yikho esakuvumelanayo. Kuyenzakala ukuthi abantu nxa bengabantu baxabane kumbe bengazwisisani ngento ethile kodwa ke umsebenzi wethu wayekuya ukuthi sibumbe senze abantu abebengasebenzi ndawonye kuqala basebenze ndawonye.
Kuliqiniso ukuthi kulokubandlululana ngokuthi lo ngumshona lo ngumndebele?
Hayi, lokho akusikho qiniso. akusiko qiniso ngoba ungabuza umbuzo njalo kufanele ukuze le Harare ukuze le Manicaland kodwa ke akusiko qiniso lokho okuliqiniso ukuthi abanye bayazama ukusebenzisa lokho bathi thina njengabantu ngameli asifuni ukusebenzisa sikuvumeli futhi asisikuvumeli yikho sithe ama group omabili kahlangane kubunjwe into eyabantu bonke abakhona kuyajengisela ukuthi hayi into enjalo vele ngeke sayi-approve.
Alo ngumnumzana Sam Siphepha Nkomo, umsekeli kamkhokheli webandla le-National People's Party elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa lomnumzana Cuthbert Ncube owancintisa kukhetho lokudinga umsekeli webandla le-National People's Party kodwa wanqotshwa. Ubekhuluma sikhulume laye eseJohannesburg eSouth Africa.
Ukusena njengoba usazubana mina ngilapha eMzansi okwenzakala ngale I wouldn't comment much ngoba esikhathini eziningi izinto esizibonayo esizibona kuma internet and so forth so nabo mzwa ngethi so I wouldn't actually dwell on that much
wena njengoba ungumunye owancintisayo ukubana ube ngumsekeli kamongameli kodwa ungaphumelelanga ungathini kathesi nxa ukhangela okwenzakalayo ukusizwa ukubana kulokudonselana lalabo abasekela wena
look ama elections they came and adlula asika adlula ama elections democratically yonke into yahamba ngendlela eyahamba ngayo of which I accepted ama results aphumayo ngamseka ke omongameli ubaba ngale yes I've rallied behind him and I'm still rallying behind him because the objective inhloso yokubona impumelelo ikakhulu phakathi kweqembu lethu
bakhona bathi kathi ungani ungaphumeli egcekeni uye khona ngale kobulawayo uyo khumisa abantu umlotha uthi wena sihambeni phambili
look we have always sisebenza neqembu lapha engikhona and siyaxhumana nabantu ukuthi please makube nokuthula makube nesizotho so that esikhathini esiningi we need unity in the organization so that at the end of the day i-objective inhloso yethu yikubana sikhulule isizwe sakithi singalahlekelwa injongo yethu let's look at the broader picture ukubana njengoba sesisondele kuma elections next year siyazi ukubana kuzokuba khona izigaba kuzofika abantu kuzovuka abantu abanembono ehlukileyo naleyo ebhekane neqembu yokubana next year ngomusa kaNkulunkulu we need to bring a change elizweni lakithi laseZimbabwe we are so tired we are fed up ngesimo esikhona we need a change and that change must definitely come next year so that's the objective esibhekane nayo umbumbano abantu bakithi bebambane babe munye and rally behind our leadership behind our president behind the executive ekhethwe ngentando yabantu
Hello ke ngumnumzana Cuthbert Ncube owancintisa kukhetho lokudinga umsekeli kamongameli webandla le-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg eSouth Africa. Kulontombazana okhubazekileyo ohlala eGwanda othiwa nguSympathy Sibanda obethwele nzima ngokuhamba wasephathiswa ngamalunga ebandla leMDCT bamthengela inqola yokuhambisa iwheelchair. Sixoxe lesiphathamandla salelo bandla umnumzana Swithan Chirodza ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Into engayitho ukuthi baba yinto enhle ngoba kwazi kwaphekwa le mbuzi kadla amasi kadla le mpukho ephekiweyo abantu bejabula ukuthi umntwana usencedisiwe umntwana sethole usizo.
Ungasitshela ngamafitshane ngomntwana nalo owaphathiswayo ukuthi kwahamba njani ngumntwana onjani njalo kuyini okwenzakala?
USympathy Sibanda yinkazana eyazalwa mhlaka 13 Zibandlela 2008 kodwa ngenxa yokuthi umama wakhe uNokuthula Juma waphuza ukubeletha umntwana waba lesifo esifana esibabiza ijondisi. Wayelatshwa umntwana leyo jondisi, kodwa kuphela ukwelatshwa umntwana waba le-brain damage, ngayokuthi amathambo engqondo kasabambanaga ngendlela efanileyo. Lokho okwenza ukuthi umntwana ehluleke ukuthi azincedise, umntwana ayehluke ukukhula. Bathi abazali bekhangele babona after inyanga eziyisithupha ukuthi umntwana kaqalisi ukwenza njengabanye abantwana, umntwana kadlali njengabanye abantwana, umntwana kayenzi njengabanye abantwana. Bayohlolisisa umntwana kulaba abayazi ukwelapha, bayatholakala ukuthi umntwana kulaleyo na-brain damage naleyo emitsho. So ngikhuluma kanje isimpathi ukuhamba kaGwanisi ukuzenzela into eziningi, izilulu yaphandle kaGwanisi. Abantu babona umama uNicky Brown esedlula ngemota bambiza bathi, mama, njengoba wena ungumuntu omhlophe ulithiwa, besicela umsele amanamakhiwa ukuthi lo mntwana olodubo lapho umntwana ofuna usizo. UNicky Brown yikho lapho abuya khona koBulawayo, wabe esethenga ke yena leyo i-wheelchair saka 25 ne-Africa Day.
Usizo lolu lalupha liphansi kwebandla na kumbe yisipho elasiyenza nje mahlayana?
Hayi, lokhu kwenziwa ngaphansi kwebandla le-MDCT, ngoba into ebesengikhohlwe ukuthi yitsho yikuthi uThalimana eprovinsi ye-Matisouth kubandla le-MDCT ubaba uSolani Ngumoyo abambiza bedingi yemnyama kumbe Black Dog ngesilungu wayekhona, nabanye labasebenzi bataba ku-MDCT babekhona kunikeza kwaba lokujabula okukhulu.
Alo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza, isiphathamandla sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Yikudibana kuhlelo lwemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje engisebhinga njalo ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukombwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Mukombwe.
Siyabonga Nkomo, kunjani ngakuwe rapho?
Hayi, siyaphila eMelika, kunjani eBinga?
Ah, eBinga kuyaqhanda-qhanda, kuyachisa-chisa, kodwa hayi kanya kuyaphileka.
Hayi, kuhle kunjalo Mukombwe. Emasimini lapha kumi njani?
Emasimini Nkomo kwimi manzonzo, ngoba abantu asingeke sithi bavunile, ngoba ngikhangela thina abantu bameja kuthiwa ngesintu sethu umuntu angavuna inqola zakhe ezinhlanu uyawuhlwa uphakathi ngaphakathi, kodwa abantu umuntu uyavuna inqola zakhe ezingu-10, kodwa kulezi nsuku abantu badlalela phakathi ngaphakathi. Ikuthi emasimini akukuhle kangako ukuthi of course abantu bazaba lesikafu esifika bebhukubo-August. After August ngibona kuyabe sekufuneka ukuthi uhulumende wezanu angenele nxa esakhona umbuya bengaseko asikwazi.
Kuyini elikutholileyo abathole okungani kuthe xaxa?
Angathi abantu abathole ngcono ngabantu abalimalethwa i-small grain, inyawuthi hayi la bathole kahle. Abalima umumbu hayi kabaphumanga kahle kangako, but singathi njengokukhuluma kwami ukuthi ukufika ngo-August abantu bayabezamazama ukudla, but njengoba siyakwazi ukuthi umthetho kahulumende abantu be-RX basazungazunga emaphandleni emasimini ukuthi bebone ukuthi abantu bavuna okungakanani, but ngoba kathesi singathi ngoba ukuvuna lezifuyo phakathi ziyabe zikhona, uyakwazi ukuthi eBinga kulezi nsuku inkomo ziyafa, imvubu ziyafa, inhlazi ziyafa. So ukuthi abantu ngoba kudala kwakuthithi lingaswela emasimini likhangele izifuyo, lingaswela izifuyo lingene phakathi kwamanzi ligole inhlazi, manje kathesi two ways emanzini inhlazi sezifa kusekuthifa le mvubu phandle inkomo ziyafa lazo. So impilo yabantu izaba nzima Nkomo.
Zibulawa yini imvubu, inhlazi okhuluma ngazo le nkomo?
ukuthi kabakacaci kahle ukuthi abantu be veterinary labantu be Ministry of Health the council the national parks the forest commission uthi baphume kahle kahle ukuthi umkhuhlane abangawuthi ngobulala imvubu lenhlanzi ngumkhuhlane bani ngothi kokhosi abanye bayabe khuluma ukuthi maybe anthrax kodwa kabakasiniki okuyikho kangako njenge council ukuthi hayi badala sina njenge Ministry of Health veterinary services national parks sibona ngathi umkhuhlane lo unje uvikelwe kangaka of course sekuzanywe ngendlela zonke ngoba bona kuke kwaba lama case 102 abantu abafile ngobo chief sabangathi ngenyanga esiphelileyo kodwa hayi kukhanya ngoba iministry yathi ama symptoms bakhuluma labantu la izakhamizi ukuthi hayi umuntu angava nje babekwazi ukuthi bagijima esibhedleleni kodwa hayi kukhanya kuyasetshenzeka sibili ukuthi abantu ndiyanolonga ku risk kade sikhangelele
babedlena abantu labo tibafa
babedla imvubu zankulu hathi ikakasi yemvubu zankulu zasifa emanzini so abantu babezidobhela emanzini bona besenza imirhwabha abanye besefeka emafrijini abanye besezayo bengakwazi ukuthi imvubu ziyakwazi ukulawa yikwini
sibuyele emasimini lapha wena njengomkomke kuyini okutholileyo uthole okunganani
ubuzo lo mkomo uzima ngesintu kodwa hayi ngathi hayi ngivunile mntakamhamba okunotshwane kakhulu ngoba indawo yami silima kakhulu inyawuthi hayi inyawuthi hayi ngilayo sivile umumbu mbona umumbu wami ha uthi ngazuza amasaka kwana 20 ha kuyabe kunzima but inyawuthi ngathi ngivunile sivile okuzwayo
likhangelela ukuqeda nini ukuvuna ukuze zingene phela emahlangeni inkomo
ya bona njengokuhlala zayithi sike zahlangana labasobhuku labo sasivumelana ukuthi mhla ka-1 kumele umuntu wonke seqedile ukuvuna inkomo zingene emahlangeni kodwa kukhanya bona abaqeda intambo osobhuku bakona ama-villages abakhulu bakona ngabangaqedi ukuvuna kwankona so usho ukuthi sesizahlala phansi kusasa sibonisane ukuthi maybe sinikane elinye iviki wezothi onke umuntu akwanise ukuthutha izilimo zakhe emasimini
hhayi siyabonga mukombwe bekukuhle ukuxoxa lawe kuhlelo
hhayi lami ngakukhulu ngoba ngiyabongeka konoko
velilalele uhlelo lweze maphandleni ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukomke asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamile inkomo
Siyabonga ntungamili kuhlelo lwethu lwamhlanje liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa losobhuku umnumzana Matthew Nketa owelowa Gweru Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
Yebo baba kanti ngiyabonga lapha ukhuluma lo sobhuku Nketa elowa Gweru phansi kukamlisa usikhombile ngaphansi kwendlini sogwayo
ye ungasitshela nje ngamafitshane sizwa kuthiwa kulomcimbi eliwukhangele ukuthi liwenze kunsukwane ezilandelayo
sifuna ukuthi kwenziwe uhlelo lukahulumende olwezamasiko uhulumende siwasibumbela iministri yezamasiko so iyaqalisile ukusebenza enyaka qalisa ukuwenza imbuthano yokuqala sizabe kule district arts and culture celebrations ezizakuba sensukamini chiefs hall insukamini chiefs hall yaba i-chiefs hall ngendaba yezimvula ezingu-4 ezithi uchief sogwala uchief bunina mkoba uChief Gambiza loChief Chundura sesiyanxusa abantu balezo zigaba ukuthi babuye ensukamini mhlaka-16 June ngakungathintanga ngohlelo likahulumende lapho kuyabe kubuthene khona wonke umuntu oyisizalwanayo sakulezi izindawo engizizalileyo sizotshengisa amasiko ethu ngoba ilowa Gweru yi-migrant ilabantu abasuka endaweni ezithiyathiyeneyo so sizotshengisa amasiko ethu kodwa ikakhulu amasiko esintwini anjengawesindebeleni awesishoneni awesizwe sikamambo nazo zonke izizwe ezibuye kulezo lamakhosi bese ngidlulela phambili ukuthi mina njalo futhi ngimele ilowa Gweru Heritage and Development Association sikhangelele ukwakha i-center yethu emvumileni business center so sidinga ukuncediswa ekuncedisweni kwethu le indawo sikhangelele ukuthi izathuthukisa ilwagwele ngokanye kathesi sine-mining claim kodwa siswele imaterial yokumayina enjengama-generator ama-industrial amamilos lakho konke okuphathelane ne-mining. Umuntu ongafisa ukuthi abe yi-partner lathi kumbasilekise ngalezo zinto thina sisebenza lezinduna okuyabe kutholakele kuzaletha ezinduneni ngabe yimali kubonakala ukuthi izancedisa ukuthuthukisa isigaba selwagwele. Akulamanzi, amadamu agqibelekile afuna ukukhitshwa inhlabathi esigcwele ukuthi kugcine amanzi sanisa ukulima. Yiningi inhlelo esilazi sizaxoxa kodwa okwakhathesi sisakhangelane laloli uhlelo lwensukamini ngoba sifuna ukuthi sivuselele futhi zonke izindawo ezingama-ruins eziselwagwele ezingasilethela i-tourism abantwana belwagwele bethole imisebenzi ngoba sibona lama-opportunities amahle kuphela sishoda ukuncediswa kuncediswa sizizalwane zelwagwele. Ofisa ukusincedisa angasithinta kuzona lezi namba esinazo ezithi 077-88-71-269. Thina sisebenza ilwagwele Heritage and Development Association sibambane namanye ama-associations kodwa kuyinto esithungamela kakhulu ngoba inhlelo zethu zikhangelele ukuthuthukisa uzulu wonke welwagwele.
Kuyaba kugidwa, kuyaba kuhlatshelwa, kuyaba kudliwa inyama, kuyaba kusenziwani?
Konke khonokho kubalulekile, kuyabe kusenzakala, kuyabe kugidwa, kudliwa inyama, kutshengiswa amasiko, isiko lesintu ukuthi ngakwakuthiwa intombi yesintwini ivunule yayivunula njani, ijaha lesintu ngakuthiwa livunule lalivunula njani, isintu sesindebeleni nesintu sesishoneni babe bevunule ngokuthiyana kulezo zigaba ngokuthiyana kwabo. Okunye okuzabe kusenzakala, abantu bazakuzwa imbali yezindawo ezinjengabo isukamini ruin ukuthi yayiqakatheke kangakanani isukamini ruin, ibutho lenkosi elaliseyisukamini laliqakatheke kangakanani esizweni sikamthwakazi. Abafisa ukwazi ngababuye bazizela, abanye iqiniso kabalazi, inkosi yebhewula abathi yanyamalala ngamanga, bababuye mhlaloko bazezizweni kwenzakalani ngolebhewula, kwenzakalani ngomama, umambo wayephila njani lezizikazilinda.
Hayi, kuyezwakala isikhathi so singasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ya, ngiyavalelisa kambi, ngivalelisa ngincusa uzulu wonke ikakhulu bona abantwana belwagwele abakhatshana abasemazweni, cela ukuthi basincedise ngoba sithuthukisa isasa yabo. Abafowabo abaseleyo labo bazabuya kasebebuyile bafikele endaweni ethuthukileyo, sabajoyinane nelwagwele Heritage Association ukuthi ithuthukise ingakibo yabo. Ngiyancisa zulu yelwagwele, zulu emnyama linabakabalandela, siyalicela lonke nabangena amachesi ifestival isiko buyani iyabe ikhona indawo yenu. Sinisa wonke umuntu bathi sizovusela isiko lethu, isizwe silahlekile esikhangelele ukuthi sizabuya ngokuvuselelwa kwesiko lesintu. Sonke isintu silesiko eliqakathekileyo. Siyancusa, siyancusa abantu belwagwele ngokwenu lokhu, ubambeni ngezandla zonke. Ngiyabonga yini okantetha khonapha ngisezisa lasemkhaya emsukamini.
Hayi, lathi sibongile. Alo ke bekungusobhuku uMatthew Nketa owelwagwele ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com la ku Facebook. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Zipho ngezipho Ndebele oyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesilisa ethi enkundleni Phadare. Siyakwamukela kuhlelo.
Othi hayi, ngiyabonga ukungena phakathi kohlelo lwenu namhlanje.
inhlanganiso yakho enkundleni iyande ukuthi abesilisa labo bathi bahlukuluzwa ngabesifazana. Isinjani le imbiko sikhuluma lamhlanje? Ilokhu iqonga iyehla kumbe lokhu injalo?
I-statistics esikhona elizweni sitshengisa ukuthi amadoda ewahlukuluza kakhulu omama. Kodwa kulama-research akhona ayenziweyo and asihamba sixoxisana nabo baba nabanye ababuya bedinga ulokho zenoncedo ayaziveza ukuthi bakhona ababa nabo abahlukuluzwayo endaweni eziningi ezishiyeneyo. Inkinga ngokuba kwazi sibili ukuthi obaba abahlukuluzwa baningi okunganani kunzima ngoba baba abaningi bayasaba lokukhuluma kumele kuyika emapholiseni kubukubuya bezoncediswa entweni njengecounselling bayasaba ukubuya bezoela endaweni ezinjengazona lezo. Kodwa bakhona abafana ababuyayo okutshengisa ukuthi bakhona baba abaningi okwenzakalayo kibo khona lokho kodwa kunzima ukuthi bebuye bezovela ngenxa yendlela mhlawumbe amadoda akhangelwa ngayo kunxa mhlawumbe usutshawo ngesifazane ingani yindoda leyana engaqinanga. So yazi sisaba khona ukukhangelwa ngabantu kubi ngani ngasobantu nganawosomadodadoda sibili. So ukuhlukuluzwa iqiniso ukuthi wahlukuluzwa ngezindlela eziningi ezijiyeneyo hlanisa usutshayo ukuthethiswa lakho konke okuneyoutshiyeneyo.
Nxa bebuya obaba laba besitsho njalo liyabakholwa yini? Njalo zikhona yini impawu ezikhomba ukuthi langempela bahlukuluzwa?
Abanye bayabekutshengisa especially laba abetshayiwe bayabekutshengisa la manxeba abalawo labo mhlawumbe abathethiswayo onjakhonokhana abanye babenazo ama-messages abhaliweyo kuwhatsapp ukuthi indoda mhlawumbe ithethiswa itshelwa izinto ezinzima. So bufakazi sibili hhayi bona bukhona amadoda namaningi abuya ezovela sibithi hhayi mina ngingahlukuluzwa ngale ndlela langaleyo ndlela bufakazi bukhona. Sekusiba lalaba abalutshwana mhlawumbe sabe sebona ukuthi mhlawumbe sedonselwa mhlawumbe ecourt sebuya sezozama layo kungani efuna layo kungani layo yahlukuluzwa. Bakhona laba abanjalo kwesinye isikhathi sananzeleleka ofcourse abantu abanjalo ukuthi hhayi lo uzama ukucatha kuphela kodwa yena nguye ohlukuluzayo otherwise lokho zeninkosikazi wakhe. Wena lowo muntu onjalo uyancediswa ukuthi angahlukuluzi inkosikazi wakhe aboniswe ukuthi lokho akwenzayo kubi. Kodwa bakhona sibili ababuyayo kube sobala ngoba labanxeba uyabe nawo kwesinye isikhathi nezinkulumo ulabe nabanye abantu futhi kwesinye isikhathi abafakaza ukuthi into enjalo iyenzakala.
Lilazo inhlelo eziqondane lokuthi lixoxisane labesifazana kumbe lixwayise imuli kumbe linalikhuluma labo baba kuphela?
Thina inhlanganiso yethu kakhulu 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 ijonge obaba. Kwesinye isikhathi kuhlelo lonalolo olufana nayo kube lesikhathi sokuthi kukhulumisana labo mama eceleni bodwa labo baba eceleni bodwa behlanganiswe kukhulumisana labo bendawonye. Njalo siyasebenza nezinye inhlanganiso ezabomama asikho ukuthi sizimele nje sodwa laphansi sincedisane labo ngoba injongo yethu injongo efana nayo izikhathi eziningi yokuthi siqede ubudlwangudlwangu phakathi kwesigaba kube nokuthula ezimulini izimuli zibe izimuli ezihlala zithokoza ezizathuthukisa njalo elokhu zena isigaba sezimbabwe. So kwesinye isikhathi siyasebenzelana njalo ne-Ministry of Gender Women Affairs, Gender and Community Development ekhangele kakhulu ihlanganisa labo mama. So sethuba lasesihlanganisa khona abomama labo baba basisikhathi abafana lamankazana ungabe lo muntu ophilayo esesaba kumbe ohlala osolindele sesibhedlela songasakhulunyiswa nakuhle esigabeni. So ngezinye indlela omama siyasebenza nabo kwesinye isikhathi.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lomnumzana Zipho ngeZipho Ndebele, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesilisa ePhadare enkundleni, obesichasisela ngembono yabesilisa kwabesifazana nokunye okuchiyeneyo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Singakehlukani wathi kesikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lamhlanje. Ukudonselana amandla kubandla le-National People's Party likhokhelwa nkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo kuchiya leli bandla lixega. lamhla kuhlelo liphuma le ndaba sixoxe ngomkhosi wokubukisa izamasiko ozenzelwa eLower Gweru ngeviki ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lodwe namhlanje. Igama uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.